kuyacaca kakhulu ukuthi imithetho yezempi yokuhlonishwa kwamalungelo oluntu lapho kulempi khona kulokuxabana khona kayilandelwa. Kusegcekeni khona lokho yikubona abafayo abaningi abahluphekayo abaningi kungabantwana kungabomama abangaphathekanga empini. Ungaqhathanisa abantu abafayo abama-civilians laba bantu abangekho empini la bantu abamasosha kumbe ngawe Hamas kumbe ngawe Israel uzananzelela ukuthi abamasosha malutshwane kakhulu afayo nxa uqhathanisa nezakhamizi okuveza kahle kamhlophe ukuthi laba benza lokho kabalandeli imithetho yomhlaba.
Kuyini okungenziwa lapho ukuthi kuphathiswe ikakhulu abesifazane labantwana e-Israel eGaza laphana?
Into ezaphathisa ngendlela efaneleyo yikuthi amazwe omhlaba amakhulu namancane bancedisane ukuthi kube lokuthula kuleya ndawo. Okokuqala yikuthi kume impi kukhulunyiswane kulungiswe khona lokho kungabe kuhlupha. Impande zonke zengxabano zilandelelwe zilungiswe ukuze zingabiphenduka le ngxabano. Kanti-ke okuyikho okuqakathekileyo futhi ukuthi imithetho yomhlaba kumele ilandelwe kungakhathalekile ukuthi ngubani ofanele ayilandele. Wonke umuntu ungenziwa kanjalo kuzaba lula ukuthi kuncediswane kulungiswe. Kodwa okukhulu yikuthi kulungiswe impande yengxabano yona lehlala ikhona isiqhubeke njalo iminyaka yonke le.
Sibone ukuvunyelwa ukuthi abantu benelise ukuba bephume endaweni ezilempi eGaza laphana njalo kusakhulumisana amanye amazwe ezama ukuthi amise impi leyi. Ubona ngani impi leyi ingaphangisa na ukuma?
Impi ingama nxa ngabe kulesifiso lokuzinikela kulaba abalamandla ukuthi impi ime. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi bona abe-Israyeli lama-Palestinians bakunanzelela ukuthi kakula kuthula empini ezabe iliwa kuze kube nenanini. Ngakho kuyadingeka ukuthi bakhulumisane ngendlela efaneleyo balungise lokho kuyimpande yokubaxabanisa ukuze bakhelane njengabo wonke amazwe noma ngase-Afrika, ngase-Europe, ngase-Asia la angaxabaniyo. Njalo nje yikho kuza kwenza ukuthi kuvikelwe amalungelo abomama labantwana, kuvikelwe amalungelo abantu bonke. Impi vele yona ngokwayo kayivikele amalungelo abantu.